Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 13 kuNhlolanja 2025 ngoThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Imigwaqo yethu mibi sibi. Njengoba imigwaqo nale imibi, kakuvumela ukuthi sibe nama overspeeding.
Ukubhubha abantu abangamathumi amabili lane engozini yokungqikilana kwebhasi yako Urban Connect leGonyete. Ibandla lezanupf lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandlaleli lelizwe lonke ejikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Aluba kuyabakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukuba nokulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili.
Umongameli Mnangagwa osefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu owe-African Union ozahlolisisa impi yomvukela e-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamathumi amabili lane 24 ekuseni namuhla engozini yokungqikilana kwebhasi ye-Urban Connect leGonyete emgwaqweni osuke Beit Bridge usiya eMaswingo. Lingozi yenzakalele duzane lentuba yeLutumba Tollgate. Kumbiko wakhe isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthe umtshayeli webhasi ubezama ukwedlula enye imota wasesiyatshayana leGonyete. Inhlanganiso ezimela izihambi zona zithi okubangela ingozi eziningi imigwaqo emibi kanye lenkohlakalo ekuthathweni kwamalayisensi okutshayela. Uluhlu lweWorld of Statistics luveza ukuba leZimbabwe liphakathi kwamazwe alenani eliphezulu labantu abafela engozini zemigwaqweni. Kuluhlu leZimbabwe ngelesibili ledlulwa kuphela ngeleDominican Republic. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Paul Makiwa unobhala jikelelo wenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association.
Sibe lokudana okukhulu lokuzwa ubuhlungu obukhulu ukuthi lingakhangela iviki ephelileyo silahlekelwe ngomunye upilot. Ngapha nxa singakhangela uhlangothi lezimoto lezi zihamba emgwaqweni sibona ukuthi kwesinye isikhathi ilanga ngalinye siyabona amabhasi wonala akwanisa ukuthi abe lengozi.
Nasikhangelela ukuthi kulabantu abaningi abafayo engozini zamabhasi, kungaba udubo olukhulu lungaphi?
Yekela sithi kuma-drivers ethu kabayekele uku-overspeeda izimota balandele umthetho olandelayo. Njalo sithi kibo banga-overtake lapho okungabe bengaboni khona kuhle. Njalo kuyisicelo sethu ukuthi kabayekele ukuthi nxa befika emfuleni egcweleyo batholakale bona becapha imfula leyo. Singakhangela kolunye uhlangothi imigwaqo yethu mibi sibili. Njengoba imigwaqo nale imibi, kakuvumela ukuthi sibe nama overspeeding. Khangela kwenye indawo siyabona ukuthi abachayeli bethu baye bekhagijimisana le ndaba yama-targets. Khona lapha njalo ke sicele amapholisa ukuthi ba-enforce indaba yama-timetable, njalo ba-enforce indaba ye-speed limit.
Singathi imithetho ekhona iyenelisa na ukumisa ingozi eZimbabwe?
Singakhangela imithetho yethu, singathi thina ilanga ngelinye imele ikhangelwe nomuntu esingathi yona i-revise. Ngokuba lokhu siyabona ukuthi wona la ama-public safety vehicle isikhathi esiningi ayabe engalandeli imithetho yomgwaqo. Njalo sikhangelela ukuthi yona le migwaqo yethu kayibe ngelungisiswayo nomuthi kayibe yi-rehabilitated ngenxa yokuthi ukuba kokubi kwemgwaqo kuyakwanisa ukuthi lako kubangele ingozi.
Zikhona na inhlelo eliziqhubayo njengenhlanganiso ukuzama ukulwisana lokufa kwabantu ngenxa yengozi zemigwaqweni?
Thina lathi njengama-passengers sikhuthaza abanikazi bezimota ukuthi bona kabafundise abachayeli babo nomkuthi ama-crews abo
ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni njalo ukuthi balondoloze izimpilo zabo baphinde balondoloze izimpilo zabanye lokulondoloza ama property.
Mnumzana Paul Makiwa ngunobhalajikile nenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association ubesecingweni leStudio 7 SARR. Ibandla leZANU-PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla lelile lizweni lonke jikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. La mazwi akhulunywe namuhla ngomnumzana Chris Mutswanga, isikhulumeli sebandla elibusayo, otshele intatheli zindaba eHarare ukuba kumele kuphele du okukhulunywa ngowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Runesu Geza. Labanye bakhe abathi sokumele Mnangagwa asuke embusweni ngoba esehlulekile ukubusa ngemfanelo. Mutswanga uphinde wathi abanye abadunga ukungahlaliseke elizweni ngomnumzana Tendai Biti lomnumzana Sevia Kasikwere athi bakhuthaza abamhlophe abathathelwa umhlabathi ukusekela ngomnyaka ka-2000 ukuba behlamukele uhulumende. Abatsha labo baqhube umhlangano wabo owezanu-PF Youth League namuhla eHarare lapho abakhulume kabanzi ngokwenziwa ngugeza osedingwa ngamapholisa afisa ukumethesa amacala agoqela elokuthethisa Mnangagwa. Ubiti utshele iStudio 7 ukuthi kalasikhathi sokukhuluma ngokwethulwe ngumthwangwa. Ngasenelisanga ukukhuluma lokasukuwere kanye logeza ngodaba lolo ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sizalethulela udaba lolo ngokugcweleyo kusigaba sezombusazwe.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa osefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu we-African Union edolobheni le-Addis Ababa lapho okuzahlaziywa khona impi yomvukela ekwele DRC ukuhlawulwa kwamazwe ezwekazi le-Afrika ahluthunwa ngabamhlophe ukukhudumala okomkhathi eziphathelene labantwana labesifazane lokunye okuhlupha uZulu. Mnangagwa uzangena umhlangano lo labanye bakhe abavela amazweni atshiyeneyo okuzakhulunywa njalo ngokuqatheka kokubambana kwezwekazi le-Afrika. Ukuhlazelwa ludaba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
AU kakhulu endaweni ye-DRC asilaqinisa ukuthi kuzaphumana kodwa sibesifisa nje ukubana aluba kuya bakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukubana ukulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili. Silethemba ukubana uhulumende wase-DRC uzaze elalele bebe lama-solutions elizweni labo yokwanisa ukukhulumisana ngoba angeke beyenelise ukuqhubeka besilwa bengavumelani njengabantu. Then edabeni lwama-reparations sinanzelela ukubana kulusizi kakhulu ukubana abantu be-Africa abantu abansundu bathathelwa umhlabathi wabo bathathelwa amazwe abo xa bese besithi bafuna ukubana kube lokuthi kube lokwabelana umhlabathi sithole ukubana sokuthiwa bazafakwa kuma-sanctions njengoba sike sakubona i-America sisipha ama-Africana ukuthi izaphi South Africa ama-sanctions danipha ama-Africana i-aslam. So lokhu kuyasidanisa ukubana umhlaba jikelele umelane lesizwe esinsundu ukubana abantu abase-Afrika abahlukulezwayo kube yibo bazagcina bebhadala laba babathathela izinto zabo.
Kodwa ubona zani kukhonoku kungaphumani nxa bexoxa ngakho kulangaleke e-AU?
Hayi, ngibona amazwe amaningi azabe lokuthi ekusekeli azakusekela endaweni yama-reparations kakhulu singananzelela ilizwe elinjenge-Germany kwezindawo like lakwenza ukubana libhadale. I think even e-North Africa mbona kuke kwabela lapho abade bebapha ama-funds okubabhadalela lapho babefake khona ama-land mines ngabo World War One. So sibona ngathi i-Germany ililizwe eli-progressive esikufisayo ukubana amanye amazwe ase-Europe layo efunde ngokunjalo ukubana ehlawule lapho ababephambanise khona.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Abantu abanengi abathole nzima eZimbabwe sebesenza loba yini engabalethela ukudla emikhambo phose yonke okulabazama ukuziphilisa kulabathengisa imithi yesintu umumbu indumba umfushwa lokunye okunye kwalokho kwakuthengiswa la kudala kodwa kuningi kakhulu okwenzakala kulezi nsuku uEzra Chisa Spando wa Studio 7 ubhoda Bhateko obulawayo ekhuluma labanye abaphanda impilo wasethulela lolu daba.
Isimo sibi indlala lokuswela sokuyinhlala yenza. Umnumzana Obvious Losinga othengisa umfutshwa lendumba emkambo weRenkini uthi kunzima.
Kulama challenges kodwa hayi khona kufana nokuhlala. Ama customer abuya but hey sesikula ngaba semgwaqweni. Kune abantu baningi kakhulu abathengisa. Ngoba abanye bathengisa mahara nje ngakho. Ngoba kuyi challenge. Yathi na just bese lemoha. Ngoba kuyamele sibhadale i-council. Ngoba uthengisile mba uthengisa.
Undodana Chuma layo bethengisa udla kwesinto empopoma kunye lenhlanzi ezonyisiweyo. Kodwa sekelile ngoba uthi akulamali.
Yeah, vese ngicabanga ngiyaqedi vele lokuthonga busabuyi vele imihla ngamalanga. Nxa uvuke ekuseni sucabanga ukuthi abantu abami bakudlani unkosikazi laye laphana ufuna into zakhe ngakho usuka kube nzima khonapho.
Umnumzana Jobe Ntuta ohamba edobha insimbi ethengisa uthi kunzima ukuphanda impilo.
Mina nisebenzela lapha esipamprikini sithengisa insimbi siyazithenga kodwa iprofit yakhona siyiboni le muli labantwana ababili lomfazi. Kwakhathi sibengisakhaya le insimbi inzona lezo yize sisinike ezinginikeza khona ukudla kodwa kuba nzima ngoba sesinsimbi zakhona nthola nje imali yokuthi sithenge sona isinkwa kuphela.
Umfelokazi ugogo Emelda Ndlovu uphakathi kodubo olukhulu.
Akula umuntu oncedisayo abafuna umuntu oncedisayo because akula lutho izinto ziwomile nginabantwana.
Abathengisa imithi yesintu labo bathi impilo inzima kubo loba beselapha abantu abafuna usizo. Ugogo Madumani usemkambo wemakokoba.
Kubhanelani ngabakhona umhlalo njalo khamisi ukusebenzisa ngamanzi ukuxeke. Imithi yaphiwa imithi yeporridge emunye uyivumile ngale phansi. Kumele bedinga imithi enane nokuya kumama yokuthi bengabi ngamanzi. Ubaba naye kuhlala bengabi ngamanzi. Igazi lichisi khona ukuchisisa igazi ngakho ngokuqanda.
Emkambo wemakhokoba njalo kulusiwalo umnumzana Cliff Ncube othi abantu abadinga uncedo kuye bakhathazekile ngempilo.
Nakhulu kanani angikhala ngemnyama. Ha lokho kwasikwazibuyela kuthi udla manje ngamuntu angagula mina azange mina manje sayi ngadinga imithi ngaze lapha. So lokho kwasikwazibuyela kodwa umsiza ubonakala umsebenzi nsuku kodwa nxa lutho edingisayo nje yawuthi into yakuhambe fast IPP sayilapha IPP but itshukele itricky chikele but the BP IPP sayilapha IPP.
Abezempilakahle abanye bathi kumele uZulu aqaphele kunika ngosiwalo abathi belapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ngokondoda sibonele eZimbabwe kulezi nsuku walala walamba umnyama yonke indawo. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abahlamuki be-M23 badlwengula amantombazana amaningi njalo sebebamba ngamandla abafana abancane. Edolobheni leGoma esabelweni seNorth Kivu kwele Democratic Republic of Congo okulempi esabekayo. Unkosikazi Martin Moise wakwele Haiti uthi kumele uhulumende aveze imfihlo yonke emayelana lokubulawa komkakhe uJovenel Moise owayengumkhokheli wakulelo lizwe owabulawa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi ngabahlamuki asebephethe intambo zombuso. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uMongameli Donald Trump uthi ukhulumisane losowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izolo bavumelana ukuqala inkulumo zokuqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine. Kusasa umsekeli kaTrump umnumzana J.D. Vance lona obhala obona wobudlelwana beMelika lamanye amazwe bazahlangana lomongameli wakwele Ukraine umnumzana Zelensky kwele Germany bekhulumisana ngalolu daba. Ele Russia yilwe laqala limpi ngokuhlasela ele Ukraine ngomnyaka ka-2022. Olandele zombusazo mnumzana Tim Muringai uthi kuqakathekile ukuthi amazwe omabili akhulumisane nomlotha ngoba limpi isibulalise abantu abaningi kakhulu.
Into eqakathekileyo lapha yikuthi abantu abaningi sebefile and akula movement on both sides ukuthi babone ukuthi ubani onganqoba or kule way forward. So nganto akuyi-stalemate nje ukuthi i-Ukraine layo ibibambe insimbi okumangalisayo yaqethula iRussia until now. So iRussia, i-economy yeRussia nganto ayisingene enkingeni. So kathesi kumele kube le nkulumo zokuthi bawelelane, bahlale phansi bonke ngoba ngabantu aba-related anyway, ngama-cousins bona laba bantu. So ukuchana kwabo hey bese kuku-serious ngoba bese kungenisa amazwe amaningi. But okuncedileyo ukuthi kathesi iRussia layo ayisoze yaqala amanye amazwe in Europe ngoba bathatha izikhali zona lezo bahamba ba-experimental lazo and they've done a lot of damage to the Russians.
Umsekeli kamongameli Trump uJD Vance ukhangelelwe ukuhlangana lo mkhokeli wakwele Ukraine umongameli Zelensky ngolwesihlanu. Ubona bekhulumisana njani?
Ukuhamba kwakhe in Europe I think is the first signal ukuthi nganto asokuzaba lokukhulumelana and kube le peace talks ukuthi bahlalisane phansi iRussia leUkraine impi le ike ime. Siyakwazi ukuthi umnumzana Putin laye nganto kathesi he is also tired of the war ngoba abantwana abaningi they've lost their lives in Russia and leUkraine. And it doesn't do them any good, whether economically or physically. So konapo kumele kube le peace talks.
Kuyini kahle kahle amazwe la okumele akwenze okungawasuthisa kukhokhelele ekupheleni kwalimpi? Sithi iUkraine kuyini kahle kahle emele ikuthembise ele Russia layo iRussia kuyini engakwenza okungasuthisa iUkraine kube lokuvumela?
I think into ezenzakala is ukuthi iUkraine ngizwe ngathiwa isiconsider layo ukuthi inike iRussia amanye ama-lands ngathiwa abe disputed ekuqaleni ngoba iUkraine layo isiqine nko in terms of weapons, aircraft, ama-jet fighters, lani. So labo bengazimelela as a country to fight. And uTrump, despite ukuthembisa kwenza khona kuPutin laphana ukuthi wayezaqeda le mpi in 24 hours, yena nganto obese khuluma ukuthi uPutin kumele abuye le solution, otherwise ubeza mfakela amanye ama-sanctions. So I umnumzana Trump nganto akhuluma with both sides of his mouth but awazi ukuthi abe kufuna ikuyini. But at the end of the day kuqakathekile ukuthi kube le peace eUkraine.
Umnumzana Tim Muringa ilandela zombusazo zeMelika ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Njengokulithembisa siqala uhlelo lolu namuhla kusigaba sezombusazwe namuhla sihlolisisa okwenzakala kubandla leZANU-PF kulabanye abafana lo walwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Runesu Geza osedingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa athi wathethisa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele asuke esikhundleni. Kuyaxokozela kubandlaleli okulabanye abathi uMnangagwa sokumele ayephumula athi ukuba iqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ezimele kanye lomnumzana Malachi Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lengxoxo.
Mhlawumbe kokuqala ukuthi sikhangele inkulumo elethwa ngulo umnumzana uGeza singakhangelanga yena as an individual. Inkulumo ayilethayo iyinkulumo esilayo sonke esiyiphetheyo ukubani uhulumende kaMnangagwa kunye nayo uMnangagwa njenge-individual siyehlulekile. Sasuka embusweni kaMgabe seqela kulo umbuso osuke wabanzima kakhulu. So singakhangela inkulumo iqondile. UGeza njengomuntu waseZimbabwe entitled to raise e opinion yakhe kodwa ngebhadi ke abantu bezana ngokubazi kwethu ubana wonke umuntu okhuluma iqiniso ngokungabusi kahle ilizwe uyaqala ukuthiwa uthunywa ngamazwe entshonalanga into ekhulunywa ngugeza into ekhulunywa ngamazimbabwe wonke okusho ukuthi kambe amazwe entshonalanga lawo alamandla angana nto angathuma sonke including abantu abadala abanjengabogeza including abantu abadala abasetsholotshela upane lakithi elwagwelo bakhuluma into ezikhulunywa ngugeza unfortunately nje ugeza bebekade bekapula phakathi namhlanje sebexabana sebevela egcekeni kodwa singeke sibathuke thina ngoba bakhuluma izinto esivele sizifuna
ye uyamuzwa baba Nkomo uyakhuluma lapha-ke uba umlalazi
into engifuna lapha ngisho ukuba kumlalazi ikubana njengoba esitsho yena ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma akufunayo lakufisayo lokuthi ilizwe lezimbabwe libuswa kanjani akula muntu okuphikisayo konke lokho izamkhefa ayikuphikisi wonke lokho umuntu wonke lelungelo lokuthi akhulume kodwa sokusanga ukuthi indaba yangikhona uyibe kanjani njalo nje uma sesikhangela ukuthi kungabe kulamanye amacala akhona ekuthinini ekukhulumeni kwakho usudala icala ngendlela wona osuzama ukuthi ulungise ngayo leyo ndaba okufanele ukuthi ilungiswe ungabe ungasuthiseki kodwa ube sokubuya ukuthi sungenisa imuli yomkhokheli welizwe sungenisa umkhokheli welizwe sungenisa ibandla sukhuluma okunye okuyizinto okuyubana nxa usiya ku-constitution ngale wena wedwa uyakubona ukuthi lokhu esengikhuluma lokhu kulakho ukuthi kuphambanelane lesisekelo sombuso so naleyo ngingathi mina engakutsho ukuthi uma abantu beyibo abathi khona-ko kumbe amapolisa abagcina umthetho besithi lapha omunye soqambule umthetho akube ngaleyo ndlela angithi bona be-opposition bajaye ukuhlala becomplain ukuthi abantu be-ZANU PF ngababotshwa i-ZANU PF sizame uku-investigata ngingathi i-ZANU PF amapolisa se-investigata ukuthi kulo muntu osephambanisile osekhulume lokhu lalokhu sesithatha njengokuthi nxa uzathi akube lo mvukela ebantwini ungama yini wena ongosembusweni ukuthi sokhuluma ukuthi akube lo mvukela abantu bawathawo ungavuma yini awuzuli
ye khonapho-ke baba mlalazi ngena-ke sizothi uthini ngokwethula ngukhomo
ngebhadi-ke ubaba unkomo ukhuluma ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuba niinto emmotivethayo kuyini umnumzana omnankagwa ulethe imuli yakhe labantwa bakhe phambili kuhulumende ngokubafaka kuhulumende Nkomo kusesitsho ukuthi singakhuluma ngabo njalo abantu bakamnankagwa bayadla bayasuthu ukudlula bakho wena kuyini okwenza badle njalo kuyini okwenza baqakatheki kakhulu ukubana baphiwe izikhundla kuhulumende yiyo phela le ethiwa yi-nepotism kodwa le ivumela kuzanu lina ngoba lihlala lingabantu okumele baqakeze kuphela that's number one okwesibili amapholisa why efuna ukungenela endabeni zombangazwe uma sekukhulunywa against umnankagwa umnankagwa ayisuye yini ohambe ethethisa abanye ngiza kukhumbuza mnumzana Nkomo mhlawumbe ezinto ziyakweqa kulo mnumzana othiwa ngumonzola komnye umnyaka wake wathi umgabe ngundofa ofida ngegazi labantu bambopha bamsenkantolo indaba yaze yafika e-constitutional court i-constitutional court yathi hayi lina bantu ake lisuke la lihlala lithethisana ngaphandle khona ngale alizake liletha abanye abathethiswa ngumgabe ngoba thina njenge-court siyazi ukubana umgabe kasogobling angazi mhlawumbe yakweqaleyo nto kodwa-ke ngenxa yokubana kule abuse of power namhlanje ugeza usengumuntu omubi uma ugeza ubekhipha umgabe kunye lamaoveterini amanye ube ngumuntu omuhle nxa esesithi umnankagwa akahambe ngenxa yokuthi wangena ngodlame embusweni kuzavele aphume ngaleyo ndlela angena ngayo hayi kathi baba unkomo why lile selective memory kangaka
ye baba nkomo ngena kulapho uphosele ukugcina
baba mlalazi ukhanya ona kule nto ongadobhiye lawo ekweqayo njalo ekukhuthayo mina engikhuluma ngakho zindlela ezokuthi uyisisekelo sombuso sithini ungambaliseli kwawomgabe ungambaliseli kwawuthinithini mina ngikhuluma ngokuthi uma umuntu sethe wabuya kuyukuthi ofanele ukhulume ikakhulu sikhangela ngokukhokheli ufanele ukhulume nabo ngendlela enjani njalo wena nxa subuya la kwibandla ele-ZANU PF ibandla le-ZANU PF lilesisekelo salo futhi ukuthi uma ukuba ugeza ebala laphana uyakwazi ubuye ngendlela engayisiyo yikho sisiba lama-congress kulapho ukhulunywa khona izinto ayibona namhlanje osokubuya umlalazi la ubangelele ezintweni zethu.
Lapha lizo mnumzana Malaki Nkomo olilunga lezano PF lo mnumzana Fortune Lalazi olandela zombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salibonani ku Studio 7 nabalandeli. Ufuna ukukomenta kule ndaba yenkohlakalo le. Le ndaba yenkohlakalo angeke iphele. As long usaphethe iZANU PF inkohlakalo angeke iphele. Bazekhuluma manje bayikhulume manje inyathelo. Qede lapho kuphelele lapho. Ukuqeda inkohlakalo yokukhipha iZANU PF emandleni. Kumele nje ivele ihlukane namandla iZANU PF kuphela kwenkohlakalo elizwe. Sibone i-new start, i-new beginning. Ngoba uma kungena i-new beginning lapha ekhaya, yonke into ayihambi kahle la. Ojibayo bebethenga imoto la, bethengela abantu izimoto, bekuthengwa kwasani. Kodwa uhulumeni bekhona ekubhekile lokho kuthengwa imoto ezidurayo ezithengelwa abantu nabaculi.
Studio 7, linjani sihlobo? Thina siyaphila. Thina bakithi silekumangala kakhulu uma sisizwa kuthiwa uMnangagwa kufanele eqhubeke ebusa ephakathi embusweni. Kanti okufunayo khona lokhu ngubani? Ngobani abakufunayo khona lokhu? Ngoba thina sinje singabantu beZimbabwe sesikhathele bakithi. Uma kuthiwa uZulu weZimbabwe ulesifiso sokuthi uMnangagwa eqhubeke ebusa, nguphi uZulu wakhona? Ngoba wonke umuntu weZimbabwe usemazweni. Bafiwe abantu abaseZimbabweni, bakhathele abantu bagcwele umhlaba wonke lo besiya kwamanye amazwe bebaleka khona ukungamanga kahle kwelizwe leliyana. Kanti khona ngabantu abanjani bona ababusa beyalela phakathi bengafuni ukuthi bephume? Ngoba laphana kwakuyenziwa into efunwa ngabantu, kuyenziwa into efunwa yibo. Hayi, thina sikhathele bantu, sikhathele.
Sanibonani, libelela ukhumbulana wongwena Mthwakazi. Angitsho ukuthi manje ngokomthwakazi sengithengi ama-MRP, hayi ngokomthwakazi nawo ngokokudabuka ngithi komthwakazi emathebeleleni. Ngisola khonokho okwenzakala ezweni lakithi sakhile. Siyalizwa liyalumana abantu bezanu liyalumana liqedane. Kodwa thina sifuna ukulungisa, sifuna kube right ezweni sakhile. Ngizogawula la namhlanje ngathi ukhulume nje umuntu. Hayi, indaba zayizolo ezantambama, ukhulume nje umuntu. Ngesinye isikhathi lokhu ukukhuluma nje ngimze Chokoze umuntu wakithi. Chokoze ufuna ukuhlale evumela uMnangagwa kuphazo zonke. Uhlale esithi uMnangagwa yena uhlale eseza uMnangagwa umuntu omuhle. uMnangagwa akaze abe muhle, abone ilizwe liphelele nje. Batshontshile umnotho welizwe. Liphelele umnotho welizwe nya! Ake ngingabi mude. Kufana liyami izala lena. Lisenzele kahle, lathi siyafuna ukuba abantu emathebeleleni. Kona manje likhwamile izwe.
Ngibonani wasakazi beStudio 7 kanye labalaleli beZimbabwe. Ngiyacela i-audio yami le ibalwe iyefika kwabalili benkululeko mawuveki. Lesi isikhathi sokubana abalweli benkululeko befeze into abayisukela eRhodesia besiyalwela iZimbabwe labantu beZimbabwe. Ngoba into leyi ikhanyakala ukuthi abahlali beZimbabwe lokhu esathathilize ngo-80 akula kuphumula, akula nto ebambekayo, into zibhedi ukudlula ngesikhathi esikasimithi. So isikhathi lesi ayisiso sokuthi uvume ukufumbathiswa uli oveti, ukwazi ukuthi wena wahamba usiyalwela ukukhulula abantu, ukukhulisa izwe seZimbabwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk namuhla kuhlelo asihluzeni bomama, sixoxa ngokufa kwabantu abangamathumi amabili lane engozini yomgwaqo eZimbabwe. Singekehlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kubhubhe abantu abangamathumi amabili lane namhla ekuseni engozini yokungqikilana kwebhasi yako-Urban Connect leGonyeti. Ibandla leZANU PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla leli okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kaMnangagwa. Siligqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube ngisithi lelani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.